Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami nibone uthando nokawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingali fuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolesine mhlazi ku-17 Ncwabakazi 2023 ngoChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isisekelo selizwe na? Sihlaziya lolu daba lengcwethi kwezemithetho.
Ukufida umuntu obuye eralini genuine ayibona ukuthi kungaba i-vote buy. Ngaphandle nxa sekunempuphu, sekunempuphu engaphekwanga. Impuphu, you know, lezi zinto ezingaphekwanga esezinikwa abantu eralini, lokho kuyaze kuyi-vote buy.
Lanxa usikomiti wamapholisa umnumzana Godwin Matanga esithi umumo oselizweni ulungele ukhetho olukhululekileyo, abanye bathi abavumelani laye ngoba abantu makhaza besethuselwa njalo kulodlakela.
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho lukhutshwa ku-polling station. Kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo lelise esihlalweni, ama-observers abantu abazimeleyo, abenhlanganiso ezizimeleyo, abamasonto.
Abamabandla ahlukeneyo abazancintisa kukhetho lwalonyaka kunsuku eziyisikhombisa ezilandelayo koBulawayo bathi basuthiseka ngamalungiselelo okhetho njalo sebelungelele ukuya ekhethweni abazanqoba khona.
Ayithosa ukhetho luluhle, uthule, very peaceful, very exemplary, that's very good. Ukungabele wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful, that is really really well.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Lamhlanje siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane ngezokhetho oluzaqutshwa ngeviki ezayo ngolwesithathu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkomo.
Asambeni madoda siyovota.
Kambe ukupha abantu ukudla embuthanweni yamarali ayisiko kuthenga amavoti okuyikwephula isekelo selizwe na? Ibandla lezanu PF lipha abalandeli balo ukudla ukubalisa inyama yenkukhu, isinkwa lezembatho zebandla emhlanganweni yamarali phose wonke. Isisekelo sombuso sithi kulicala ukuthenga amavoti. Sixoxe lengcwethi kwezemithetho umnumzana Kucacaphulu olilunga lebandla le-CCC. Saqala ngokumbuza ukuthi kambe ibandla lezanu PF lingali sephula na umthetho.
Kufitini akufile ucala bese kufika ngendaba yokuthi abantu bangayeralini, mhlawumbe bangahlala eralini laphana kusetshenzwe bese kufika nesikhathi sokuthi badle, no problem. But i-problem ebakhona ukuthi nxa sekunamagonyeti nezimota ezihamba zinika abantu ezindlini emalayinini, bethiwa amarayisi, bethiwa ukudla okushiyeneyo, kuthiwa ukudla lokhu ngiyakunika wena kumele ungivotele. That becomes vote bias. So it's context. Bese kufika nokuthi i-social welfare ngalelo langa ithe ukuthi iqhube i-program yayo. Ayeza ukuza umbuzo lo e-parliament, Chris. Baphendula kwathiwa no, but kungumsebenzi we-social welfare ukuthi iqhube umsebenzi onjalo. And sasibone khonakala ku-abuzwa ngesikhathi zama-election. Ama-program asetshenziswa kwezinye iy'ndawo ezithize. Ngesikhathi sama-election ama-program aka-7 engenzakali phakathi kwesikhathi. So there's abuse of the system in that way. So usesiyakhangela, uyakhangela i-content, Chris.
Kodwa lokho esikubonayo kusenzakala lezi nsuku ukuthi lapho okuba khona lo mhlangano we-rally we-ZANU PF, abantu bayaphiwa i-chicken, bephiwe isinkwa, lamanzi, le-drink. Singathi kuyini lo?
Mina lokhetha ngibona ngazami emaralini vele abantu bayasithi lami yinje ngangathi ngingathola abantu besiwa-conscious yabo be-rally ne-white city. I must make sure ukuthi nxa i-rally Taylor and they group somewhere and we give them something to eat. Remember, why are they going to be in the country? So as long as the man is rallying there, I don't see any problem. If problem is not going to be a problem, we have to go to the city.
Asingeke sathi i-vote buying yini ngasikhangela ukubana abantu injongo yabo ukuthi balande nje ukudla kuphela.
Ye, abantu abanye basebelanda khona ukudla bengalandi okwenzakala khona voting. Lokho kubangela ukuthi abantu ezindlini bayalamba ukudla usathengeke. Abantu abaningi sebeseqisha izikhathi zokudla ngoba ukudla akusatholakali, they can't afford ukuthi bathenge ukudla. Kodwa ke nxa kuyake kuserali ngoba even any other party, even the opposition, is going to be able to get a little bit of 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 a little bit Lapana, is a community, so whatever I'm a fool. I'm a role in my niche. That beef would buy the corner in the years, but I look at this neck. In a Savakaya, the Pumas Cabinet Matopo, the Avant Services, much of the event. Now, I found this other way, that is
Lo ke ngumnumzana kucacaphulu ingcwethi ecubungula ngezomthetho obixoxa icingweni lestudio 7 uphulu ulilunga njalo lebandla le-CCC. Ngesikhangele olunye njalo udaba lwezomthetho lezokhetho. Umkhokheli wamapholisa umnumzana Godwin Matanga uthi yena kulokuthula elizweni njalo ukhetho luza qutshwa kungela vudlakela. Matanga uthi yena utshele inhloli zokhetho ezivela kumanyano weSADC lowe-Commonwealth izolo ukuthi lanxa kulezehlakalo zodlakela lapha lalaphaya ezigoqela ukubulawa kukaChitsunge zilutshwana izehlakalo lezi okokuthi azingeke ziphazamise ukhetho. Kodwa ibandla le-CCC likhala ngokuthi amalunga alo ayahlukuluzwa endaweni zelizwe ezithiyeneyo ngamalunga ibandla le-ZANU-PF. I-ZANU-PF yona iyakulandula lokhu. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efi Dlela Ncube.
Lanxa ukwethusela kungakukhulu njengasemnyakeni eminye esake sayibona kakusho ukuthi kakula kwethuselwa, baningi abantu abethuselwayo, baningi abantu abatshaywayo, akukhulunywa nje kuphela. Kodwa ke inhlanganiso ezizimeleyo labakhangele ngokhetho bakukhulumile lokho kakhulu, sikubonile kusenzeka kuma district wonke nje, kulabantu abethuselweyo, kulabantu abatshayiweyo, kulabantu abahlukunyeziweyo ngendlela thizeni. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi ziningi indlela zokwenza umuntu acine ethethe isinqumo akade engasezasithathe nxa esiyavota. Ungamncitsha ukudla, ungamkhumbuza ngegugura wundi, ungenza nje noma yini umkhumbuze ngo-2008, konke khona lokho kuyabe kuyukuphinda udlakela. Yikho esikubona kuqhubeka, kakutsho ukuthi kungatshawa komuntu kethuselwanga nxa kusizokhethweni. Ziningi indlela zokwethusela abantu, ziningi indlela zokuthi abantu bavotiswe ngenkani bengafuni ukuvotela lokho abangakuthandiyo.
Abavela kuSADC la kuCommonwealth abazehlola ukhetho bafike elizweni izolo, kuyini kahle kahle okumele bakufake ilihlo?
Ngesikhathi abafika ngaso umonakalo vele suwenzakele kunengo sewenzakele okade kungasoze kwenzakale ngabe babefike kulesikhathi siyabona nje sibonile njalo amaqembu aphikisayo evinjela ukuthi akhankase abamba amarali ekhululekile sibonile ukuthi emsakazweni lapha eZBC lasema newspaper kahulumende amaqembu aphikisayo akakhitshwa ngendlela efaneleyo nxa ekhitshwa besolwa sibonile laphana njalo ukuthi abantu bethu lwezindawo ezihlukahlukeneyo ngakho ke nxa befika ngalesi sikhathi okuningi vele sekonakele kodwa ke sona lesi sikhathi abalaso kwabasebenzise babone ukuthi kuyavotwa ngendlela ekhululekileyo ngalolo suku kuyabalwa ngendlela yakhona ama-results a-announcewa ngesikhathi njalo ahambisane le ndlela abantu abavote ngakhona kodwa umonakalo vele sudalekile sokwenakale kakhulu ngendlela abangasoze bayiguqule njalo
Sibone iTRIPC ikala ngokuthi amapolisa aseqalisile ukuvota ngeposo aphoqwa ukuthi avotele ibandla leZANU PF kodwa abeZANU bayakulandula lokho ungathini ngalokho
I-postal voting imele yenziwe njengalokhu ukhetho luqhutshwa ku-polling station kumele kube lama-political party polling agents abamele amaqembu aphikisayo leli sesihlalweni ama-observers abantu abazimeleyo abenhlanganiso ezizimeleyo abamasonto abavela ngaphandle kwelizwe kanye labo bonke nje ababefuna ukuthi ngokusemthethweni babone ukuthi ukhetho luqhutshwe ngendlela efaneleyo ngokuba nxa kungekho abantu elinye ilihlo elibonayo kulula ukuthi labo bavota nge-postal bethusele bagcine bevota vota ngendlela kade bengasoze bavote ngayo lokho akufanelanga kubuye kwenzeke njalo kanti ke kade sikhona lokho kwenzakeleyo kuzaba yimbangela yokuthi kube lempikiswano ngemphumela yokhetho kuzaba ukuthi izwe leli liphile ngaphansi kobunzima futhi kwezenotho kwezepolitiko kuzakwenza ukuthi kungabi lemsebenzi kungabi lempilo eqondileyo yabantu eminyakeni eminye elandelayo ngu5
Hello ke ngumnumzana efidlela Ncube ohlaziya izombusazo ubexoxa icingweni lo ntungamile inkomo yestudio 7 ekobulawayo Kolunye njalo udaba lwezokhetho abamabandla izombusazo ehlukeneyo abancintisa kukhetho lwalonyaka oluqhutshwa ensukwini ezilutshwana ezilandelayo ngolwesithathu luzayo Kobulawayo bathi bayasuthiseka ngamalungiselelo asebewenzile sebelinde nje usuku belesiqiniseko sokuthi bazanqoba Intatheli izindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo
Umhlaba wonke ubheke ngelihlo lokhozi ukhetho olukhulu lwaseZimbabwe lokudinga amakansila amalunga edale lephalamende lomongameli welizwe Abazamela amabandla abo bencintisa kukhetho lwalonyaka kobulawayo bathi abasabuquthi ngoba selubaphuzele usuku lokuqhutshwa kwalolukhetho ukuze baqale ukusebenzela uZulu abakuthembisayo manje ngesikhathi bekhankasa Oncintisa lamanye amabandla emele ibandla leZANU PF eCountry Park umnumzana Mthuli Ncube uthi uyafuthiseka ngamalungiselelo okhetho wobulawayo
hayi so far ukhetho luluhle uthule is very peaceful very exemplary that's very good ukungabeli wethu wathi khona hayi ufuna election ibe peaceful and is peaceful and that is really really work
umnumzana Andrew Ndlovu oncintisa edinga ukumela inkulumane edale lephalamende engowebandla lezaphu uvumelane loNcube
mina sengisebenze kakhulu kunkulumane constituency angizange ngibone edlakela kimi le coverage kangenzele ngemedia yonke nje kimi hathi besebenzisana lamapolisa labezekhi so ngikhangelele ukunqoba mhla ka 23 August
unkosazana Thokozani Khuphe webandla le-CCC uthi sebekhankasile okweneleyo ngakho banesiqiniseko sokuthi bazanqoba
ukubona ukuthi igrounds sokusetshenziswa amaZimbabweans wonke aseready ukuvotela iTRIPC iTRIPC vele isiwinile mhla ka 24 August siyabe sino brand new president sino brand new economy sino brand new currency sino brand new Zimbabwe
abenhlanganiso ezizimeleyo ezikumsebenzi ophathelane lokhetho ezinjengeZimbabwe Election Support Network iZesni bathi bayafuthiseka ngokuqhutshwa kwamalungiselelo okhetho lwalonyaka kobulawayo uma kuqathaniswa leminyaka edlule Isikhulumi sezesini esikhokhela abahlola ukhetho kobulawayo umnumzana Thembelani Dube uthi amalungiselelo enziwa ngokuthula.
Sibona nje abantu belungiselela ukhetho ukuthi bafuna ukuyavota njengakathi sinje siphuma khona apha abantu ukuthi balungiselele ukuthi baye observer ezindaweni ezijeneyo inxa sikhangela nje general atmosphere ama-political parties ukusebenza kwawo nxa bekhankasa sibona kanti iningi liyazikhankasela kuhle kungela kuphazamiseka siyakwazi ukuthi esikubonayo esesimanje siyakunanzelela ukushiswa kwamabhana ikakhulu awe-opposition ngasikhangela amalanga la adluleyo namhlanje ngibona kanti akula mabhana atshisiweyo akanezenijamisa lapha kobulawayo
iningi lithi amalungiselelo okhetho aqhubeka kuhle kobulawayo okufakazwa ngabahamba benamathisela amaphepha omkhankaso besithi basebenza ngokuthula lalabo abahambela abantu emizini yabo bekhankasela ukuvotelwa baqhuba lolu hlelo ngokuthula. Abekhomishini elawula ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission labo bayaqhubeka ngohlelo lwabo lwemfundiso mayelana ngokhetho. Bathi njalo sebefike esibangeni esiphezulu sokuqhuba ukhetho olukhululekileyo olulokuthula ngolwesithathu lweviki ezayo. Ngimele umsakazo weStudio 7 kobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote.
Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi uMongameli Emmerson Mnangagwa uthi yena lebandla lakhe leZanu PF bakhengelele ukunqoba kukhetho lwangeviki ezayo esithi ngoba imisebenzi kahulumende wakhe iyazifakazela. UMnangagwa ubesethula la mazwi embuthanweni werali eyenzelwe eMakoni South izolo. Iphephandaba lobulembu lezimlive.com lilodaba lokuthi ibandla le-CCC selisole ukuvota kwamapholisa lamabutho kungela amanye amabandla ukuthi bahlole ukuthi kwenziwa ngemfanelo na. Isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fatzai Mahere utshele intatheli izindaba izolo ukuthi balembiko njalo ekhomba ukubana amapholisa ebevota phambi kwabaholi babo. Okwamanje sengidedela emuva ngelishiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Kutezeve ngilibingelela lonke ngamagama libaningi kakhulu. Izizwe nje lonke libingelelini kakhulu ngomsebenzi eliwenzayo omuhle kangaka. Ngingalakho amaningi khuthaza labo abathi bona ngeke bevota. Mina ndihambani levota, ndivotela iqembu elitsha. Ngoba le ndala selibone umuntu ofakisa imbuzi ezeleyo ukuthi izele zingenele yini kulomehluko embuzi emithiyo esacabanga ukuthi inxa izazalela isikazi. So liyani izele lidula lesi thi zizazalela isikazi. Asihambeni sivotele i-CC yimi uzama ozamayo.
Studio 7 linjani? Basakazi bethu kunye labalaleli labalandeli bonke bakastudio 7 ngiyababingelela. Bese ngithi mina studio 7 sicala lisitshelele kumbe lisikhuzile abezekhi ngizwe ngizwe last time kukhulunywa ukuthi amanamba baphiwa ngamakhampani abomakhalekhukhwini ayisikho. Mnangagwa amanamba waphiwa ngabezekhi ngoba yibo phela ukuthi masirejista sibhalisele amanamba etelefoni. Waye benganika ama-opposition party ushuthi ni zekhi vela ngezanu already vele kasoze vele siphumelele ngoba izekhi lezanu lobudlelwane. Siyakufisa ukuthi lati sizwe owe-CCC kumbe MDC kumbe wani belayicela ukuthi icala ivotele kubox number 1. Ngiyabonga.
Yes, sanibonani sanibonani bantu bakithi abahle. Ya, sesiyavota ke ibisiwina ke iZanu PF. Lizobabona abantu labo belibavotela bona laba beZanu PF sebeqala ukuqhatsha ama-security ukuthi babagade besidla imali yelizwe. Umuntu uma engeniswe ngabantu ekugcineni kasafuna abantu, uma uzomdinga uzomtshela ngohlupho uthola i-security yena gasa asatholakala libananzelele abahlakaniphile wavele bangabavotela
sibonani sibonani bahlakazi basakaza abahle linjani lonke la best studio 7 ezothanda ukuphawula ngalolu daba cela phela ama audio lisivule lathi kwesi ngizofanele ukuphawula ngalolu daba lolu sokuthi amapolisa asevotiswa ngenkani kanti yona iZRPF icabanga ukuthi yona ingasefuna futhi ukubusa manje hayi 5 years hayi singabantu nje ebezibakwi 5 years besingathanda ukuthi iZRPF ibe iqhubeke ibuse futhi yona isebenzisa inkani into yonke nje hayi 5 years is too much manje sikhathele siyahlupheka sinamsebenzi manje sisemazweni zama impilo kunzima lapho usebenza emazweni but ithole iZRPF isathi lokhu isafuna ukukhokhela abantu ayikho into eyenzayo but ifuna ukubana itibikithi yona iyabusa phambili ngeZRPF lo muntu olandela iZRPF mina ngazi ukuthi uyabe njani kahle kahle ukuthi uduko olungako uyabe ngaluboni yabonga okhulumayo ngoTrevor loseBotswana
siyabingelela kustudio 7 siyabingelela kustudio 7 banjani abantu ngizathanda ukuphawula kancane especially kakhulu ngendaba yeCountry Park bantu baseCountry Park linayinedle nhlanhla kakhulu okuqondana lomthuli Ncube ngoba nanguye umuntu obisa ibondi imali esibulela iZimbabwe kabuhlungu uzananzela ukuthi umthuli Ncube bakabazama ukumsetha ephalamende befuna umbono ukuthi yena akathwali yini amayusa wabaleka waphume ebaleka ephalamende kodwa umuntu lokhu echuchisa ukuthi abantu baholiswe ibondi so umuntu ongathi ulenhliziyo lobantu abantu yena lowo umuntu ongalahliziyo labantu umthuli Ncube kufuze ayangeke kakhulu abantu bamxotshe eCountry Park engabi le ndawo lapho angawina khona yibo laba bantu abavela emathebelelendi abayibona ababisa imithetho yonke leli ibona abantu encindezela abantu kanti esibabisa imithetho emibi enjengabo patriotic act yena le esikhona babisa imithetho emibi yibo bona abantu abavela emathebelelendi esithi thina laba bantu kabafunakali bangene ephalamende ngenisana abantu abaright abazwisisayo abazathixa bekhayela umthetho bekumthetho bekumthetho oright ongasiwo ozancindezela abantu ngoba abantu kathi esibathwele nzima ibhondi leli liholwa yithi thina abantu yena umthuli kaliholi kaliboni kalidli kalazi ukuthi imali enjani ake limxotshe eCountry Park bantu beCountry Park siyacela ukuthi umthuli engawini eCountry Park noma sokutheni nomnanga kwakhe bayelahle izikhava zabo lezo siyacela abantu bakithi ngiyabonga ngokukhuluma ngosibandi waseLupari konaseRent ngiyakubonga kakhulu
elenjani bantu bakaStudio 7 thina siyaphila lonke balaleli bakaStudio 7 okhulumayo unkosi khona Mpuphe ngibuya lapho ekhezi emaphisa la siyakuzwa sibili amavoti abantu cela abantu bayivota ngobuningi babo alathi siyabuya sezindleleni sizovota sibaningi siyenzele ukuthi lathi ilizwe lethu libuyele kuhle leZimbabwe nge mhlawumbe singathola ukuhlala kuhle kula manje siyadubeka semagangeni khonapha siyala sigijima ubusuku bonke badala bethu mana sivosena amakhanda siyevotela ilizwe lethu leZimbabwe abantwana babuye ekhaya bathole umsebenzi siyabonga ngingelela abantu abami uTokozani Lothuka lapho abakhona ngithi inkosi ihlale nabo ngingelela intombi yami yakondlovu lapho ekhona ngithi hayi sithandwa asiqhubeke sigcine abantwana kungangenela usatani
ngingelela enkundleni ngithi litshona njani basakazi iZimbabwe ilizwe lezithembiso ezasuka kusukela ngo-1980 abantu baphilwa ngaphansi kwezithembiso ezingafezekiyo izithembiso ezingasabantu ezingalethi intuthuko izithembiso ezithi khona izano iyahamba iyefakwa kuyigreda emgwaqweni okufileyo ithi iceda lapho ibisibiza abantu izobatshela ukuthi igreda le izolungisa umgwaqo abantu bakithi begida umnyaka wonke abantu bakithi batshelwa ngamabhodi ukuthi amabhodi alungiswa lama-airport lamaphalamende kambe lokho kusiza bani kuncedisa bona ngoba yibo abangena leyo phalamende lokho kuyizikhulu ezihlala kuleyo phalamende le bhoda lena ungeke uzijayise ukuthi walungisa ibhoda ngoba siyayibhadalela leyo bhoda imoto zethu ma zingena lapha ziyabhadala imali eningi kakhulu futhi kambe ungatshela abantu ukuthi yintuthuko leyo kumbe ngokunye futhi ukukhuthuza abantu okukhona abantu silahlekelwa izimali eziningi lapha nebhoda ngalokho siyakwazi ukuthi nje abantu bakithi ngabantu abajabulela izithembiso ezingafezekiyo batshela ukuthi wasesilungise lokhu abantu bayagida umnyaka wonke kodwa lokhu abakugidelayo kungafezeki sesikujwayele lokho isikhathi esiningi olunye uhlupho esilalo kulaba abantu bazitshaya izifuba ngokuthi bafundile umbuzo okhona yikuthi sifundele ukuyaba luhlupho yini kwamanye amazwe kodwa yikho esizitshaya isifuba ngakho hayi bantu bakithi ibhola lile lezandleni zenu. Uma kuyikuthi lijabuliswa ukuhlala kuphela ligidela into izithembiso, sizahlala sinjalo sizothiye kufa. Kodwa abahlakaniphileyo babona ukuthi kufanele kube lenguquko.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, igqwetha lalo owayengumongameli umnumzana Donald Trump, umnumzana Rudy Giuliani, ubikwa ephakathi kwezikwelede ezadalwa ukumela uTrump. Ngalokho uGiuliani ubikwa isithi uza kuya emzini kaTrump eMar-a-Lago ukuthi bayikhulumisana mathupha ngalolu daba. Kolunye njalo daba, uTrump uthi uzakwazisa kuyonale iviki ukuthi uza kuba khona na enkungxoxompikiswano yamalunga ebandla lama-Republicans eyaqala ezayenziwa ngeviki ezayo eyakuqala. UTrump uthi kafuni ukuzihlupha ngali ngxoxompikiswano ngoba ekhokhela amalunga ancintisa ekubandla lama-Republicans. Ucwaningo luveza ukuba ukhokhela ngokuyisilinganiso sokungamachumi amahlanu ekhulwini, omlandelayo abe lesilinganiso esilichumi lantathu, kuthi abanye balesilinganiso esiphansi sokuthathu ekhulwini. Kodwa abanye bathi uTrump engancintisa uza kuba lula ukunqoba kulomunye ongayisuye nxa ezamelana lomongameli Joe Biden. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungela ezombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni. Saqala ngumbuza ukuthi ubona njani amathuba kaTrump nxa emiswe lo mnumzana lo mongameli Joe Biden.
Umnumzana uJoe Biden nxa ungakhangela ukhanya engathi umkhumbi wakhe lo uzamile sibili ukugwedla-gwedla ngoba ungakhangela i-economy yelizwe leli ibingathi iyaphansi, kodwa ke wazama ukugwedla-gwedla. Mina mbona ngathi usephuchile ngoba kathesi nxa ukhangela umnotho welizwe ukhanya ngathi ungcono kakhulu. Abantu bayasebenza, ama-companies adinga abantu bokusebenza, kula bantu bokusebenza imisebenzi mnengi ukwedlula abantu. So ke mbona ngathi ngaleyo ndlela ubambile sibili. Kuyasweleka sibili abantu, njengathi kona lapha abaqhatshi siyaswela abantu, uswele uzuswele uzimangala ukuthi kathi manje uzasetshenzelwa ngubani nxa sekunye. So ke ke kuyatshengisa ukuthi i-economy iyahamba. Ungakhangela le ndlela abaphapha ngayo kathesi amafremu aChina, ama-holidays, kuthini kuyaphithizela, kuyahamba sibili. I-economy angibona ukuthi ingamsa phansi. Mbona ngathi uyizamile sibili ukuyigwedla ukuthi ingaze yatshona, isize ngathi iyandenda kathesi.
Asithi kusuke uTrump bese kungeniswa omunye ozancintisana laye, umbone ngamnqoba yini umongameli Joe Biden omunye ongasoTrump?
Iqiniso lakhona bekungathi nje ngathi inkundla yakhona ibekelwe bona bobabili ukuthi bake baphindane amaxhegu la, baphindane sibone bake bangqikilana ngaphambili. Wehlulwa uTrump khona lokhu angazange akuvume ukuthi wehlulwe. Bekufanele ukuthi kalezi babuye futhi baphindane njengakhona lokho, sibone ukuthi bazangqikilana bayefika ngaphi. Kodwa-ke njengoba kungaziwa ukuthi kungahamba njani, kungangena omunye, kuthi kulaba abatsha basesebatsha, so abantu bangeke bakhethe umuntu omdala phambi komuntu omutsha. Mbona ngathi kungamkhathaza uBiden lokho. Laba ama-Democrats angaphinda futhi azisole ukuthi aluba ngabe bahle bakhangela ukuthi bafake umuntu omutsha. Kodwa-ke labo bebesesaba ukuthi umuntu omutsha angaqondana noTrump uzadliwa. So bekumele ukuthi bona bobabili bona laba bake baphindane, ke sibone ukuthi kuzawela ngaphi indulo kubhawu. Kumbe kasoze aphinde avume futhi uTrump ngokwesithathu ama elections ukuthi uluzile sifuna ukubona konoko yikho engubonayo baba kami.
Siyabonga mnumzana Raphael Mthombeni ocubungula izombusazwe esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo-7:30. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzizwa njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com. olivalelisayo ngoChris Gande.